sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Mpalakazi 2021, Mfakisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbuso wentando kaZulu uqhakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngezizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo ngoba lapha sikhuluma ngama-head of states bathini ngombuso kantando kayiphikiswa.
Inani labahloliwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. Izolo weZimbabwe uyithula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqo umongameli Joe Biden wele Melika uchitshelwa enkundleni yebulenjini. Kuleviki kuhlelo Woza Friday hamba leqembu elizibiza African Minkoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Sam Randen. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekanseliya Harare bethule umbiko othi amaklinika abo amaningi ayenza umsebenzi wokuhlola abantu ukuthi bangabe bele COVID-19 yini loba hatshi ngohlobo olwe rapid antigen test. Uhlobo lokuhlolwa olwe PCR lubikwa lusenziwa emaklinika emizini eye-Warren Park, Mabhuku, Mbare lezibhedlela ze-Wilkins le-Beatrice. Izakhamizi zaleli dolobho ziyaziswa ukubana ziye emaklinika aseduzane ukuze kungabi lokuminyezelana emakliniki okulakho kubangela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Kunje inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189 njalo yabulala abathathu. Kobulawayo ngasikhathi sinye kutholakale abantu abangaphose bafike inkulungwane eyodwa 872 bele gciwane leli. Umnumzana Themba Lami Mabena ongumongi omkhulu kobulawayo uchasisa ngokuthi kungani inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 ngalezi nsuku seliqansa.
Sesikhangelane njalo lohlupho lwe-COVID-19 lolu osoluqalisile kakutsha. Ngasithi siyakhangela bese sivele sesingani sesilibele ukuthi kulo mkhuhlane lo emphakathini okuyinto eyenza imkhuhlane vele yona ngokwayo imemetheke. Nxa abantu sebelibele ngokuthi khona sebesithi nalapho evele itholakala khona lawo betholakale bekhona. Siyathola ukuthi imbuthano lokho isiyayisiba mningi abantu besanda. Siyakhangela njalo ukuthi emabhasini lapho abantu abasagqoki amamaski lawa abeyiwo abevikela abantu ezintweni ezinjenge-COVID-19 ngoba itholakala ekuphefumulelaneni lapho abantu bephefumulelana besebenzisa umoya lo ofana naye belokhu bephethe betshintshana betshintshana okuyinto ebangela ukuthi umuntu ehotshe umoya ole-COVID-19 ube mningi. Abantu banjalo baziqambela amanga baziduduza besithi umumo womkhathi sokukhudumala ngakho-ke abasabangeke bathola igciwane leli. Kodwa ke akulani lokuchisa ngoba igciwane livele liyatholakala. Sinanku ke le i-variant okuthiwa ngu-Omicron isingendle njalo emphakathini. Siyathola ukuthi yona layo lokhu isiyayimemetheka kungenxa yokuthi thina ngokwethu sesilibele njalo sesizitshela ukuthi ngenxa yokuthi sesihlabile ama-vaccine sesivikelekile. Kodwa i-vaccine ayitsho ukuthi usuvikelekile emkhuhlaneni, itsho ukuthi usuvikeleke ekuthini umkhuhlane nxa ungahlangana lawo umzimba wakho usuvele usulamandla ukuthi uqalise lawo wanelise ukuthi umelane laleli gciwane. Kodwa akutsho ukuthi wena ngenxa yokuthi usuhlabile i-vaccine usungumuntu osongahambe engazivikelanga. Hatshi,
uqhubeke uMabhena ecasisa njalo ngokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulolu bhubhane.
Singathi siyakhangela njalo ekuhlabeni lapha uBulawayo uVeleni uyakhokhela. Abantu babe besithi mhlawumbe abantu bathathela phansi lezi zinto, kodwa uBulawayo uhambela phambili, uyahlaba, uyafuna ukuthi ezivikele kuleli gcikwane. Kuyinto encumakalayo leyi kakhulu, ngenxa yokuthi abantu sebesazi ukuthi ingozi imi injani, vele ingozi ingakanani emphakathini. Ngakho singakhangela amanani abantu lama, abaningi ngabantu abazitshela ukuthi khona hayi ngiyabe ngihlabelani, kona kuvele kuyinto ezadlula. Kodwa ke lokhu sathola ukuthi sokungumkhuhlane osuvele suphakathi wethu. Ingathi kwezinye indawo bavele bayahlaba nyakenye ijekiseni yokuzivikela kuflu le ejayelekileyo, okuyinto vele abayenza mnyaka wonke. Ngakho ke kuyafana nalale iCovid, sokuvele sokungumkhuhlane osuphakathi kwethu. Ukuzivikela kuya kuqhubekela phambili, akusho ukuthi sime ngenxa yokuthi amanani asephungile. Kuyabe kusenzakala ukuthi mhlawumbe abantu laba balazibonakaliso, yikho bengahambanga ukuthi behlola. Kodwa singakhangela sithi thina sesiphomba ukuhlola nje mahlayana, sizathola ukuthi inani labantu abatholakala bele gcikwane liya lokhu lisanda. Akutsho ukuthi ngenxa yokuthi abantu balutshwane esibaba utholileyo belalo igcikwane, igcikwane alisekho. Isikhathi esiningi kungenxa yokuthi abantu abahlolwanga, kodwa singahlala sihlola nje isikhathi sonke mihla yonke, uzathola ukuthi inani leli lokhu lisiya lisanda, lokhu lisiya vele mhlawumbe aliyehli.
Lo bekungumnumzana Themba Lami Mabhena, ongumongi omkhulu koBulawayo. Abasemhlanganeni oqoqwe ngelemelika wokuvuselela umbuso okhululekileyo kaZulu emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo ngenye yezizathu ezinkulu ezibangela kubana emazweni amaningi kungabi lombuso okhululekileyo njalo wentando kaZulu owedemocracy. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Inkokheli zamazwe atshiyeneyo abacubungula ezombusazwe labakuhlanganiso ezizimeleyo namhla bavumelane emhlanganweni oqoqwe ngumongameli Joseph Biden weSummit for Democracy owenzelwe enkundleni zokuxhumana ukuba ubukhohlakali bunciphisa amathuba okuthi uZulu azibuse. Omunye wabethule umbono lo emhlanganweni lo ngumongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana.
It contributes to poverty by denying the poor and marginalized people in society basic services and amenities meant to address inequality and social injustice. In Botswana, we have embraced the importance of political will.
Ukukhohlakala benza abantu bengabe lomnotho ofaneleyo njalo kwephulwe amalungelo kaZulu. Wena Botswana sesiphumele sinquma sokuthi abezombusazwe kumele balwisane lobukhohlakali.
Botswana is aware of the corrosive nature of corruption on democracy and the rule of law. Hence we have made it the responsibility of the political leadership and senior public servants to inculcate anti-corruption measures in their processes and procedures.
Sesibona kufanele ukuba zonke inhlangothi zikahulumende zibe labantu abakhangelane lobukhohlakali.
We have taken a deliberate decision to ensure that all government ministries and departments have anti-corruption units within their structures to conduct transaction monitoring for early detection of corruption practices.
Lokhu kusekelwe ngumongameli Mia Sandu wakwele Moldova.
Corruption has to be tackled from both ends, both where money is stolen from and where money is moved to. Without targeted help from consolidated democracies, we will not succeed. Corruption is the one thing that can undermine democracy regardless of where we live.
Ubukhohlakali kumele silwisane labo ngokukhangela lapho okutshontshwa khona imali njalo lalapho imali ehanjiswa khona. Nxa singatholanga uncedo emazweni athuthukileyo kuza kuba nzima ukuba silwisane lobukhohlakali.
It undermines institutions, weakens states, and disillusions democratic citizens, which plays into the hand of authoritarian leaders and cross-border criminal groups.
Ubukhohlakali bululaza indlela okubuswa ngayo, Loku kwenza ukuba abantu bengasathembi uhulumende. Njalo kwenza ukuthi labo abatshontsha imali bakholoje.
We should combat corruption collectively to uphold and fulfill the promises of democracy for our people.
Umnumzana Mo Ibrahim usomabhizimusi olodumo laye utshele umhlangano lo ukuthi ubukhohlakali bululaza abantu njalo bunciphisa amathuba okuba lombuso kaZulu.
It's only appropriate if we're talking about democracy to also address corruption, because corruption really undermines democratic institutions and it erodes trust between citizens and governments. In Africa, my continent, illicit financial flows out of Africa are really staggering. It's averaging over $107 billion every year.
Ukuhlakalibubusela muva ezokuthengiselana ezemali, ukulondolozwa kwezemvelo lokunye. Kwenza ukuba kungabi lokuzwanana phakathi kukahulumende labantu. Kuzwekazi le-Afrika kutshontshwa imali ehanjiswa kwamanye amazwe edlula amabhiliyoni alikhulu 107 billion ngomnyaka. Lokhu kwedlula imali abayithola kwamanye amazwe yokuthuthukisa uZulu.
This is much more than all foreign aid coming to Africa.
Okwethulwe emhlanganweni lo kuhambelana lokwenziwe emhlabeni wonke jikelele izolo. Obekunanzwa usuku lokulwisana lobukhohlakali kube World Anti-Corruption Day. Ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Dabanginare uthi ubukhohlakali bulimaza amazwe amanengi.
I-corruption ufanana nomkhuhlane wemvukuzane. Ungelithi ubanjwe umkhuhlane lo kusesemasinyane, uyamemetheka ugcwale umzimba wonke. Siyazi kwele Zimbabwe kulesikhathi lapho umongameli wayekhona uMugabe wathi hayi siyayibona i-corruption ubugwelegwele bukhona eZimbabwe kodwa abubi njengalobu okwamanye amazwe.
Umhlangano we-Summit for Democracy oqale izolo ugqitshwa namuhla. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Unjalo nje uZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano lo wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owe-Democracy Summit oqoqongile eMelika kwanxuswa amazwe athile awezwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abacubungula ezombusazwe bathi ukunganxuswa kweZimbabwe kulomhlangano kuveza ukuba amazwe anjengeMelika abona leli lizwe njengelinye lamazwe angelambuso wentando kaZulu. Ikanti-ke abanye besithi ngabe inkokheli yaleli lizwe inxusiwe ukuze iyefunda kwabanye abakhokheli. Unkosikazi Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uthi bekungaba kuhle aluka umongameli weZimbabwe enxusiwe ukuze ayefunda kwezinye inkokheli zamazwe asemhlanganweni lo.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngezizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa, bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo, ngoba lapha sikhuluma ngama-head of state, ubeza kuthi omlingani bakhe omangameli babanye lamazwe bathini ngombuso kwantando kayiphikiswa. Njalo ukulungela ukuthi umbuso wentando kaZulu uwakhanjani isizwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli weMthwakazi Republic Party, othi umbuthano lo kumele ufundise amazwe anjengeZimbabwe angahloniphi amalungelo kaZulu.
Kumele ukuthi ifundise amazwe anjengawethu khona lekwele Zimbabwe, lapho i-Emmerson Mnangagwa led government engakholelwa kudemokrasi, othola ukuthi abantu bethu amalungelo abo kahlonitshwa. Ungakhuluma lokho okubonayo usola uhulumende uyabotshwa, akula rule of law. Kodwa-ke siyazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa akulanto angayifunda, vele even amanye amazwe eqakathekisa idemokhrasi.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance, uthi ukunganxuswa kweZimbabwe kutshengisa ukuba uhulumende unguntando kayiphikiswa.
Abantu abalandela idemokrasi abasoze bahambisane lama-dictators. Yikho ke ukuthiwa kweZANU-PF kukhombisa ukuthi iZimbabwe ile government eyangisa abantu engalandeli amalungelo abantu. Ngalokho abazinuka amakhwapha kwenzela ukuthi lathi usapho lweZimbabwe sihlonipheke sisebenze lezizwe zomhlaba jikelele.
Lanxa abanye bebona ukubaluleka kokunxuswa kwelizwe leZimbabwe kumbuthano wenkokheli zamazwe omhlaba, umnumzana Believe Gawule, ilunga leZANU-PF, ngakubone ukuqakatheka kwalomhlangano kwentuthuko yeZimbabwe.
Mina nje ngangiyikhangela ayitsho lutho kithi njengeZimbabwe, ngoba uBiden lo engusenator yibo abacrafta izidera. So uBiden ngumuntu vele olwa leZimbabwe, so muntu esingakhuluma ngaye vele. Into yakhona vele into endala ke, abantu aba they are not happy ngelokuze ne-land reform. Yikho besifaka emomeni nalo ukuthi bethi iZimbabwe kayisale phandle, eZimbabwe akula democracy, batsho njalo. Kungabo lapho kule democracy khona okwedlula iZimbabwe.
Umongameli Joe Biden weMelika uthe umbuso wentando kaZulu awusatholakali emazweni amaningi omhlaba. Uhle wathatha leli thuba lokubika ngokusungula kohlelo lukaMnangagwa olokukhuthaza umbuso wentando kaZulu okuzangezelela umsebenzi weMelika owokuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokuvikela amalungelo abantu emhlabeni jikelele. IMelika ikhangelele ukufaka izigidi ezedlula amakhulu amane zamadola eMelika, i-R424.4 million, okuyimali ekhangelelwe ukuphathisa ekulwiseni inkohlakalo, ukuthuthukisa ubulembu, ukuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokusekela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Imizamo yokuxhumana nomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshwangwa yehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Abehofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo balile ukukhuluma ukuthi sizathu bani iZimbabwe inganxuswanga emhlanganweni lo owe-Democracy Summit. Umhlangano wensuku ezimbili oqhutshwa ngumongameli Joe Biden weMelika enkundleni yeBulenjini ugqitshwa lamhla, lapho obekunxuswe inkokheli ezedlula ezilikhulu i-111. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority lubike ukuba nomsebenzi wokwakha idamu leGwayi Shangani uqhubeka kakuhle. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqo ngumasipala waleli dolobho izolo owebulawayo City Council Water indaba ukuhlaziya udobo lwamanzi kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zimbabwe National Water Authority bahle bathatha ithuba lokwazisa abakade besemhlanganweni lo ukuba sebeqalile ukuhlola ingwalo zabakhangelelwe ukuqhuba umsebenzi wokufaka impompi zokudonsa amanzi esuka edamu leGwayi Shangani esiwa kobulawayo, njalo ukhangelelwe ukugqitshwa ngomnyaka ozayo. UManjinela Potengu weZinwa oqondisa ngokwakhiwa kwedamu leli uthi idamu yebo liyakhiwa, kodwa udubo lwemali lobhubhane lweCOVID-19 luphazamise kakhulu umsebenzi lo.
Khathesi we are about 59% complete, and we are one of the, by June we should be almost 90% complete this year, and this one of the December the lake should be holding water, and we should be starting on the Kalisei pipeline from Gwayi to Bulawayo.
Evula umhlangano lo owendaba izolo umphathi ntambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi udubo lwamanzi luyaphambili edolobheni leli, njalo ukhathazekile ngokuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho.
Ukuthi nxa izakhamizi zithe zabika, uhambise emaofisini ngokulandelana kwethu ngokuthetha ukuze singazazi silahlekelele ephumeni. I-experience esaba layo elivele last year savumelana enhlanganeni babathethi ukuthi basafuni ukuthike khona kobulawa. It's unfortunate that we have lost one life. It's a bad thing. May they so rest in peace.
Umgcinisihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi kuhle ukuba idamu legwayishangani seliseduze lokuphela ukwakhiwa.
Lokhu singasiqethiseki ngokwenzakalayo phakathi kwezinu i-City Council lezisa mayelana nokuphatha amanzi ukuthi sithole amanzi lapho. Yebo bathi bakhulumisane kodwa kukhulumisaneni kwabo ngigcine ngisigcina singanawo amanzi still. Yikho isicelo ukuthi ngabe khona okhoka kulungisa kahle. Okusijabulisayo khona okhe sezikuma engameli sithi sezathola amanzi avela kugwayishangani. But still sizocabanga ukuthi idolobha lakobulawa liyakhulu. Sisadinga elethu idamu lokukhula kwedolobho nxa kungalamaplani acacayo ukuthi kuzakhiwa omenye idamu ngasisokiseki. Yesingathaba-ke singezwa ukuthi kulamaplani bani owakha idamu kumnyaka le elandelayo emihlanu.
Meya uKhansela Mlandu Ncube uthi bacela uhulumende ukuba ayakhe masinya isiditshi sokuhlambulula amanzi ukuze ngomnyaka ozayo kube lesiqiniseko sokuba idolobho lizathola amanzi.
Okwakhathesi yebo yodaba lolu olwe-water treatment plant kumele silukhangele sibili okutho ukuthi ngabe kwenzakala ngabe nayo iyayenziwa ngasemosikhathi kodwa sizaphonguza mali ngathi amanzi akulawa sizazama ukuwaklina but siyacela ukuthi
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uthi kuzindaba ezinhle ukugqitshwa kokwakhiwa kwedamu leli.
Silokuthokoza kakhulu ukuthi idamu legwayishangani selizaphela ngokuthi khona indaba yamanzi ilihlupho kakhulu kobulawayo. Kodwa into enye singazama ukuthi sicazulule kahle ukuthi bangasitshela yini ukuthi khona lokho umtshina wokugezisa la manzi ukuthi efike kobulawayo izofakwa nini.
Umhlangano lo oqoqwe ngumanisipala wakobulawayo izolo ngeminye yemizamo yakhe ejonge ukudinga amacebo okuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho kanye lokuhamba kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha we-Omicron. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Sam Randini kuligama lakhe lokucula. Bona bacula besemalawi lapho asebehlala khona. Asizweni bephoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Panda.
Bengabafanyana besiyadinga amadlelo aluhlaza lokuyafunda eMalawi bengazi ukuthi balesiphiwo sokucula. Umfana kaNdlovu wabaqoqa babumba leli qembu. Wena-ke ekhaya uvela nga?
Ngiphuma khona eLupane, yikho lapho engikhulele khona. Ngikhuliswa likhehla elizala umama uMagcekeni, beliyinkosi khona lapho duze leMpofu. Yebo, iqembu eliculelayo kuthiwa yi-Sam Randini and African Mingoli liqale ngomnyaka ka-2020 lapho esikhiphe khona ama-albhamu amathathu ngomnyaka oyi-1.
Wona umculo lo liwubizani njengoba lisebenzisa indima ezijiyeneyo?
Umculo esiwuculayo bawubiza bethi yigosho music, okumele ukubana ukuthi goslo house music. Lo mculo umhlobo womculo ogoqela umculo abawubiza bethi yi-soul music. Iqembu lethu lila abantu abaningi ababe befaka izandla ngakho liyabhala ngezindimi ezithiyeneyo, bebhale ngesitshewa, kuye kubhale ezinye ngesindebele, okunye ezinye zibhale futhi njalo ngesilungu.
Mingoli silabadlalade amathathu abacindezelayo njalo baqale ukucula ngo-2020 pho uZulu weMalawi ulamukela njani?
Bawathanda kakhulu ngoba bekwazi ukuthi egoqele izindimi eziningi, bebambe futhi le jena ezithiyeneyo, le jena ezinye izingoma ezibhalayo ezijabulisa abancane, ezinye futhi ezijabulisa abantu abangani sebekhulile, esisebenza lama-producers ahlukeneyo. And la ma-producers abefaka i-input ethiyeneyo, omunye lomunye ukufundisa okunye. Ngakho ke ngiyajabula kakhulu ngendlela abantu beMalawi lapha basamukele ngakhona, ngoba batshengise ukuthi into esiyenzayo inhle.
Banengi abaculi bakithi abasacathulayo njengani, lizwi bani kubo abalaleli ngomculo lowo, njalo libengawuthola ngaphi Ndlovini?
Asibakhuthazeni, sibasapoteni ngendlela. Igama legroupu likhona kuFacebook kuthiwa yiFam Randen and African Mingoli. Ezinye izingoma zi-uploadiwe ku-inthanethi, ku-YouTube ungalithola igama yilo futhi, Fam Randen and African Mingoli. Asisapotaneni bazali, asisapotaneni balandeli, konke kube kahle.
Besikwetshiselo Sam Randen ehamba leqembu lakhe le-African Mingoli kuhlelo Hoza Woza Friday. Mpelasonto emnandi kini lonke, liphephe kulo mkhuhlane we-COVID-19 osumemetheka kwamagama. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Kanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqongela yabo bangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. UZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe ngumongameli Joe Biden weMelika uphutshelwa enkundleni yebulenjini.
Kuleviki kuhlelo Woza Friday lesihamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngokuthi Sam Randeni. Silodoba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo uMphrofethi Jeremiah.